Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanono kawande, hubisi paindaba ngulimi lwesishona. Linga livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 15 ngwabakazi 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inkantolo ye High Court lamuhla izahluza udaba olukhwezwe libandla eliphikisayo LACCC olokuthi iZEC kumele ibanjwe ngamandla ukuthi yethule ugwalo lwabavoti i-voters roll olusebulenjini.
Siyakwazi thina ukuthi ngo-2018 kwaba le mizamo enje njalo kuhle kutshengisa ukuthi iZEC yona ayitshintshanga ayikaphambuki endleleni embi, ilokhu iqhubeka ngendlela embi eyobuqili.
Ibandla le-CCC lithi bekungafanelanga ukuthi amapholisa abophe amalunga alo angamachumi amane izolo eHarare ngoba ukubhodabhoda ukwenziwa ngamalunga aleli bandla ngezimoto idinga usekelo i-road show akusicala, njalo abemandla le-ZANU-PF bayakwenza mahlayana.
Nxa ukuthi amapholisa abe le mbono etshiyeneyo bayaspecify encwadini yabo ukubana bavumeli lokho abavumeli lokho.
Abahlali bempophoma lemzilikazi bathi sebekhathele ngokuthenjiswa amanga ngabezombusazwe ngalokho abasoze bayevota.
Mina ngingumuntu wesifazane, ngikhuthaza abanye omama ukuthi kasisukumeni ngoba ukusukuma kwami lokungivotela kwenu kufana lokuthi lani liyavuma liyasukuma lingomama.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngodaba ngendaba eziphathelane ngezokhetho oluzaqutshwa ngeviki ezayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote ngenkulumo.
Asambeni madoda siyovota.
Inkantolo yeHigh Court lamuhla izahluza udaba olukhwezwe libandla le-CCC elokuthi iZimbabwe Electoral Commission kumele ibanjwe ngamandla ukuthi yethule ugwalo olulamabizo abantu abazavota kukhetho oluza kwenziwa ngeviki ezayo i-voters roll. Umahluli womthethwandaba munye unqume ngeviki edluleyo ukuthi lolu ayisilo daba oluphuthumayo olungahluzwa ngesiphangiphangi. Kodwa igqwetha le-CCC umnumzana Doug Coltart utshele iNewsday ukuthi udaba lolu soluzahlafunwa lamhlanje. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele isikhulumeli se-CCC kobulawayo umnumzana Swithan Chirowodza.
Into ehluphayo ongakhiphi i-voters roll ngoba isikhalazo kuma-opposition besingesokuthi i-voters roll ikhitshwe i-soft copy e-voters roll, hatshi ama-hard copy la esinikezwa wona. I-soft copy iyabinceda ukuthi uyakwanisa ukuthi ufake okunye okuncedayo ebulenjini ukuthi ucubungule ukuthi iZEC ihlela njani amabizo alabo bantu abayavota ekhethweni. Kodwa nxa kuyi-hard copy nale ngesiNgisi ngathi amaphepha ayabe printiwe, kuyabe kunzima ukuthi sibone ukuthi amabizo lawa yiwo yini eqinisweni alotshwe iZEC, njalo ukuthi sibone ukuthi akula singundengunde esiyabe sikhona khonapha. So sinanzelela ukuthi kukhona esikuthi i-double entry, ukuthi nxa singanikezwanga ngama-soft copies kuhlupha ukuthi singasifake ezigcingini zethu ezinceda ukuthi sihlolisise ukuthi amabizo kafakwanga kaningi-ningi, njalo ukuthi ezindaweni especially ezimaphandleni ukuthi ama-ID alotshwe ngendlela efaneleyo njalo okungelabuqili phakathi. Kodwa uzananzelela ukuthi yona izanu lamanye amajaji akhona babefuna ukuthi singene ekhethweni kungahlolisanga khonoko, okutshengisela ukuthi i-voters roll yesisetshenziswa ukuqila abantu beZimbabwe. I-voters roll yesiyiyo into esenza ukuthi iZANU-PF ibe khona embusweni abantu bengayifuni.
Lilubona njani udaba lwe ballot paper yalabo abancintisa kukhetho lukamongameli efakwe ngendlela yokuthi umnankagwa uba sesandleni sokudla abe phezulu futhi lapha abonakala khona kodwa ngakulandelwe indlela nje enormali yokufaka yokuhlela ama-candidates umnankagwa ubesiba phansi likubona njani ukuhlela kwe-ZEC ngalindlela
kuyakhanya sibili kusegcekeni ukuthi i-ZEC izama ukuthi incedise umnankagwa ukuthi akhanye ngoba phela kumele kube liphetshane nje elilodwa hatshi ukuthi kube angani libhuku kodwa
siyakwazi thina ukuthi ngo-2018 kwaba le mizamo enje njalo kuhle kutshengisa ukuthi i-ZEC yona ayitshintshanga ayikaphambuki endleleni embi ilokhu iqhubeka ngendlela embi eyobuqili njalo ngakhayela iphepha lelo abe-ZEC bavela bayala bencediswa yibo nalabezanivoti khonokho ufake ibizo likamnankagwa esandleni sokudla libe phezulu lapha nephepheni kuhle kutshengisa ukuthi i-ZEC imanga yodwa i-ZEC ilabo abantu esingathi ngabaholi bezanupepa abayibusayo i-ZEC kayisiyonhlanganiso ezimele yodwa njalo ukwethemba i-ZEC kuzakuba yinto ehlupha uZulu.
Lo ke ngumnumzana Swithan Chirohodza isikhulumeli sebandla lesisi kobulawayo. Kolunye udaba abanye abavota ngeposo bathi bavote izolo. Amapolisa lamasocha yibo ababikwa bevotile kodwa ibandla le-CCC lithi bekungela abebandla labo abahlola lolukhetho. Bakhona njalo abathumele amaphepha abo okuvota atshengisa ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa uhle wafakwa phezulu esandleni sokudla kugwalo lolu oselufakwe ku-internet. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi bekungafanelanga ukuthi amapholisa abophe amalunga alo angamachumi amane izolo eHarare ngoba ukubhodabhoda okwenziwe ngamalunga aleli bandla ngezimota edinga usekelo i-roadshow akusicala njalo abebandla le-ZANU-PF bayakwenza mahlayana. Amapholisa athi abangu-40 laba babotshwe ngemva kokuqhuba umkhankaso ezimotweni oyirali kulokuthi baye eTshuru province okuyikho abathole imvumo yokuqoqa khona umbuthano wabo. Ababotshiweyo laba basentolongweni yeGlenview leBudiriro. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi utshele iStudio 7 ukuthi amapholisa angenele ngoba umphakathi ubukhonona ngokuphazamiseka ngenxa yomsindo obusenziwa ngamalunga e-CCC wona asuke eGlenview aya evinkilini le-OK Machipisa lapho avimbe imigwaqo ngapho ehlabela. Uthi ukukhuthaza abamabandla ezombusazwe ukuthi balandele umthetho bengaphonguzenzela santando. Kodwa umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Gift Siziba uthi kusobala ukuthi amapholisa awabaphathi ngendlela efanayo njengamanye amabandla ezombusazwe ikakhulu elezano PF.
Okufanele kwazakale ke uZulu wonke jikelela labo ke abalandela inhlelo zethu kubana ke yes besilenhlelo eTshuru e-applyelwe yavunyelwa ngamapholisa kodwa ke kule karali kumaye ama-constituents ngenxa yokubana ke lapho sikhona ama-activities asabalele indawo zonke ngoba ikarali ke ikuhamba nje likhuluma labantu kasonto ke engadingeka ukubana kube lokubotshwa kwabantu lokuhlunyizwa kwabantu lokudisruptwa kufanele abantu bevunyelwe ukukampena ngokuthula ngenxa yokuthi ubana konke lokhu kwenzakalayo kule effect negatively so on the credibility of an election. So sikhuthaze amapolisa labo bonke abainterested on the democracy of our country ukubana ke abantu akufanele ukuthi behlukunyezwe uma bevota njalo amapolisa ofalange pure my instruction ngaba ama-political party and politicians over ukubana kuvunyelwe abanye kuyalishwa abanye. IZANU iyabhodle ke sibabone kobulawayo bebhoda enkulumane noma even bengathandwanga abantu or bengamukelwa ngabantu ngenxa yokwehluleka kwabo ke ukurana ilizwe kodwa ke bavunyelwa ukubana bebhode ke bekampena besenza amakhara labo sikhangelele ukwana amapolisa fanele ku-apply umthetho universally equally and fair mana kubo bonke abantu abakhankasayo. Ngiyabonga.
Kodwa irally yeChuru constituency yona liqhubile yini njalo kungabe kusenzakala ukuthi amalunga e-CCC avimbile yini imigwaqo aphazamisa ukuthula ukuze abotshwe? Imvumo yokuthi libe le road show kumbe i-car rally yona beliyitholile yini emapholiseni?
Bonga kakhulu yemhlangano yethu iqhubeke kuhle ngenxa yokubana-ke siyabe siaplayele emapholiseni njabo siyabe sikuveze sobala ukubana sizahamba njani, sizaqala sikhathi bani. And as part and parcel of our mobilization efforts, abantu bavunyelwe ukubana behambe ngezimoto behlangana labantu ngenxa yokubana-ke umthetho uyavumela lokhu-ke. And as part and parcel of our program, nxa kuthi amapholisa abe le mbono etshiyeneyo bayaspecify encwadini yabo ukubana bavumeli lokhu, abavumeli lokhu. So thina silandela-ke umthetho, senza lokhu-ke okhangelele kithi ngenxa yokubana abantu bakithi bonke-ke bakhangelele ukubana izinto zethu zihambe kuhle. Ngiyabonga.
Lathi siyabonga. Lo-ke ngumnumzana Gift Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC obexoxa ecingweni le-Studio 7. Lanxa sokusele iviki nje kuphela ukuthi ukhetho lwenziwe, iningi labantu lithi alikaboni kahle ukuthi lizavotela bani. Intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chisas Banda uvakatshele esigabeni seMzilikazi Mpophoma koBulawayo ekhuluma labahlali balumango lenkokheli ezancintisa kulolu khetho.
Iningi lentsha kulendawo lithi alivoti kukhetho lukamhlaka 23 Ncwabakazi ngoba benganazwazi inkokheli u-Akhona Ntshuma oleminyaka engamashumi amabili lanye yokuzalwa 21 ngomunye wabangelathemba lokhetho lwalo nyaka.
Awusincedi ngalutho la. Abantu besithembisa amanga bethi bazasincedisa, hayi akulo.
Omunye njalo othi asoze adluphe ngovota ngumelisi Moyo oleminyaka engamashumi amabili.
Angarejistela ukuvota.
Uvuyisile Ndlovu ngomunye osakhula othi cha kavoti.
Nge-20 years kuma-elections angiboni ukuthi ngingavota ngoba sithola izithembiso zamanga. So sithola izithembiso zamanga kahle kahle thina siyabe sikukhangelele njengama-youth. Sabe sifuna ukuthi maybe kube lo ma-courses esiwayenzayo, yabo kusibe le zinto esizitholayo nje ezosincedisa ngoba wathi singihleli anginalutho engilwenzayo empilweni.
Uthobekile Juma uhlala eMpophoma uthi abahlali balindawo bakhala ngento eziningi ezibahluphayo.
Asila magetsi amanzi, imigoqo yethu ifile. Lokungcono nje kwesesibhedlela njengoba ikliniki ukuze sabe singenazimali, thola ukuthi umntwana uyagula kuyafunakala ama-$10 asilawo, thola ukuthi ngiyagula. Funakala imali angilayo, angisebenzi. Ngiyakwazi ukuthi ngizovotela ubani, kodwa ngilesifiso sokuthi sicela ukuthi asiqhubele izikhalo zethu kuhulumeni wethu.
Unkosikazi Simelo Inkosi Moyo yena uphambana labanye ethi uyavota ngeviki ezayo.
Kodwa silezikhalazo njengabomama abatsha, asilamgwaqo, imigwaqo ifile, akulamsebenzi, asilala lapho esisebenza khona. Abaningi sebengangayekeliswa izithembiso ezingaphutshiyo. Asilitholi usizo ngendlela esikhangelele ngalo, asilitholi usizo ngendlela esikhala ngalo. So thina sikwazi ukuthi sithuliswa nini, sinjalo sizathula nini.
Abancintisayo kukhetho bemele amabandla abo kulesi sigaba bathembisa okuningi. Umfundisi Sihle Mzenda we-Freedom Alliance nguye yedwa wesifazane uncintisa kulesi sigaba.
Mina ngingumuntu wesifazane, ngikhuthaza abanye omama ukuthi kasisukumeni ngoba ukusukuma kwami lokungivotela kwenu kufana lokuthi lani liyavuma, liyasukuma lingomama. Isikhali esingasetshenziswa ukuguqula lesi simo, ngibona ingathi mina ngithembisa ukuthi omama kuzaba le women empowerment.
Umnumzana Patton Tafumanay yena uncintisa ezimele yedwa independent candidate uthi engavotelwa uzaguqula lesi sigaba.
Mina nginzalo yaseMpophoma le Mzilikazi, ngibuye ngenhliziyo yami yonke. Khangelanini izindlu esihlala kizo emabuthweni, abantu bashiya ama-bathroom lama-toilets. singene izitishi ziyadubuka abantwana bayafa ngenjengo ama club lapho ekade sihamba khona kufile imigwaqo ifile amanzi kakula amagetsi akula imsebenzi kakula ama factory avalile kavotela iparty votela nini independent candidate
osakhulayo admire masikati uzamela ibandla lezano PF uthi uzaletha ubambana emphakathini
ngizasebenza gadalala nabantu bonke abasempophoma kungakhathalekile ukuthi uvela kuliphi ibandla sizabe sisebenza labo ngizakhipha ibhatshi lokuba yimemba yezanu PF kodwa ngibe no-MP wabantu bonke jikelele
uncintisa emele ibandla le-Citizen College for Change TCC umnumzana Desmond Makaza uthi ibandla lakhe lizaletha intuthuko
sifuna izikolo ezintsha kumele sibe le-ICT abantwana bethu bebe lamakhompyutha akuselanto eyenzwayo elizweni kungela the use of ama-computers i-issue e-devolution leyo ndaba is a very critical and important issue within the region
abamabandla ezombusazo aphikisayo labenhlangano ezizimeleyo bakhala ngokuqonga kwezinhlakalo zodlakela lokwethiselwa kwabalemibono ehlukileyo kule bandla elibusayo ngiyimele studio 7 ikamera mu-Ezra Jesus Banda
asambeni madoda siyovota
asambeni madoda siyovota sivote
Osiyabonga Ezra Chisa okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa uzasuka kancane emkhankasweni wokhetho alubhekise kwele Angola emhlanganweni womanyano weSADC. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi inkampani elungisisa umgwaqo osuka eFolos usiya kobulawayo duzane leWange usuvuliwe ngemva kokulungiswa. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sibingelele enkundleni yithi litshona livuka njani basakazi hayi basakazi kanti izano ilungisa ngokuthembisa abantu yiyo phela into eyilungisa ngayo ukuthembisa abantu kodwa ngokwenza dolo lo kunini abantu bathenjiswa kusukisela ngabo 1980 lokho abantu bethenjiswa lamanje basathenjiswa kambe ngempela ngempela lithini ngabantu bethu abangafundiyo lithini abantu bethu abayekela izikolo kusasa labo lingani kambe ngempela abantu baseZimbabwe lifisa ukuthi abantwana bazafunda kuphela kube ngabantwana bezano izikhulu eziphezulu kuphela na abantwana babo futhi yibo abazasala behlupa abantwana bethu asikunanzeleleni khona lokho ngoba bethu abantwana babo ababo bayafunda bayahamba beyofunda phecheya le besuka lapho yibo futhi abazabuya bezohlukuluza abantwana bethu kambe kusukisela ngo 1980 sasichona sigidiswa khona ngale kuthiwa kwenzwa iphungwe sichona sihlatsheliswa sigidiswa lamanje abantu lokhu kusakhulunywa izilogane lezokuthiwa pasi lobani ngalesi sikhathi uyahle ubone impela ukuthi lizwa liye phambili la lizwe liye muva mpela aliyi phambili kube sokusiba labantu abazitshaya isifuwo abanjengabo Chris Mutwanga labana othi ozitshaya isifuwo ngokuthi yena wayesempini uzitshaya isifuba ngani abantu behlupheka kangaka uzitshaya isifuba ngani ngokuthi khona wafundela ukuba kumbe indaba zamabhizinisi hayi futhi lokhana kuyadani sashemu loku kodwa abantu bakithi aya sivotele ninguquko
studio 7 sabingeni lemsakazweni siyabukhuluma umsebenzi kuyadumaza kakhulu ukuzwa izinduna zithusela abantu emakhaya ukuthi bevotele izano PF kanti lokho kukhombisa obala ukuthi izinduna zitshelwe ukuthi zirigele izano phela irigenywe naleyo ngoba ma uzathusela umuntu ukuthi engavotele i-opposition lizamxotsha esigabeni kumbe lizomshisela umuzi irigenywe naleyo ngoba likwazi izinduna zikwazi kanjani ukuthi izano PF yezawe okay ngoba ma siya ku-election akwazi lapho ke wena khona indulo xaxa so asikubeke sithi makunga wini TCCC bona abantu beTCCC balelungelo nalo ukuxotsha lezo zinduna lapha ezikhona ngumuntu wezano bemxotshe khona lapha lapha khona ngoba awunyeke ukukhuluma uPaula ngento engakwenzeki kuyiwa ku election ayikafiki election so asiphile nje abantu onwandawo sizabona ngemphumela yokhetho ukuthi abavote intando yeningi ngobani bawinile kodwa izinduna lanti bezano sebekhombisa ukuthi election lesebeyirigile ngoba vele mase besithi bona bazaxotsha abantu esigabeni bawazi ukuthi bona vele after election babe yibawinile asokuwina lokuyurigabantu bezimbabwe amazimbabwe kumele azikhulule ngendlela abakhululwa ngayo kuSmith uSmith wayelochulo njengolwezano nodoli ngibona olwezano solithi bawesi ngoba lo muntu kasavunyela ukwenza intando yeningi akusakhethwa umthandayo uSmith wabayekela abahamba ke-election bavote uSmith wabayekela balwa la ebazi bathatha ilizwe ayizano ayisafuni isiwestern o-ASmith angazi ukuthi kuthiwa kuchazwa ku-20 yezimbabwe amazimbabwe nakubone lokhu
siyabonga bantu kungani sokuthi abantu bavote lapho njalo sesivotele ilogo yezapho sonke sithwale iyo kwaphana imfundo vote sibe baningi ukuthi yonke indawo lapho kwanakhansela khona okungalali kwine ngabantu kuphela kwine ngabantu kuphela esibone ukuthi kathi izana ngeke isarinde umbuso ukuthi ngeke nje usarinde babe lingazisabalelisila ngiyikodi yamila indawo eziningi mpila sibone ukuthi kathi izana ngeke siwusarinde umbuso ivotele zizapho sonke sithwale kulokho ezathwale phela vote ibe labantu kulezo ndawo lami ezinye indawo engathi kala amakhansila khona ibe labantu abayidlula khonapho kungabalayo konke izabe ngayala ngombuso ngiyabonga studio 7 phela linifudlule
zakwaze studio 7 sanibona ngihlale phezu kwedaba siyabazwa abantu babanifezana PF ngepropaganda abahlala siyalidinga ukuthi sesithenjiswe sazi hlobo sithenjiswa from 1980 ethenjiswa kuze kuze kusitebe ukulinga sibona lokulizwe ubukhazikhazi bamabhoda akusenze ubukhazikhazi bama-airport akusenze lutho ubukhazikhazi bephalamende akusenze benefit abone so sizwa uma bekhuluma nge-development basitshela ngama-airport basitshele ngama-border basitshele ngama-parliament akuthina kusincede kholokho lokho kubenefit abona ngoba bafuna ukuthi bebehlele endaweni ezikho ezinemoya ezinama-aircon ezina-air but thina abantu esihlala emasiza ngakholanto akusibenefiti ngalokho into esiyifunayo kuze lifunctione kahle lisebenze kube nemithi ezibhedlela kube ne mali emabhenki kube netshahola kahle abantu babe befunde kahle ezikolo zeneze into esiyifunayo ubukhazikazi bama-board ubukhazikazi bama-parliament avele akusenzela ilutho akusinto ephela usiko etafuleni lokhu kubebazen zena bona baba press force ngoba vele ama apps was afford so
sanibonani ku studio 7 okhulumayo ngo Jay Moyo ngajabula le audio mayengafundwa bayizwe bonke abantu nabeza NPA la se parliament ayingi mina ngizivuza ukuthi kanti o Job Buskali icala labo eliyenza ukuthi bahlale phakathi ejele kuze kufike lesisikhathi kodwa kunabantu beza NPA esibabona bephomba ukukhutshwa kuthwe kala cala kanti ama court eZimbabwe kungenene kuna lo wayetha umuntu lo kuthiwa umtori lo wayegqoke i-t-shirt e-green lo etha umuntu kodwa uphandle kabotshwanga kuna lo wa-rapper umntwana ona 12 years uphandle kathi imithetho yaseZimbabwe injani
sivuka njani msakazi sivuka njani sokuselivikeni lodwa ukuthi abantu bezimbabwe baqeda udubo olukhona elizweni izana izami ngehlule ku-riga lo nyaka next year kusiya kubo February kusiya April kusiya phambilileyo banabantu abazaphenduka babuye elizweni ozama impilo besekhaya la kodwa izami ingariga phumelele nge-rigging baningi kakhulu abantu abazaphuma kuleli lizwe kusiyafika next year April South Africa lebutswana kumele bazilungisele ukwemukela futhi abantu abaningi kakhulu abazaphumela izweni nxa ukuthi udubo luzoba lukhulu kakhulu nxa ukuthi uhlupho luyaqhubeka lukhona ngoba uhlupho olukhona izanu-PF ma ingaphuma into ziyoba ngcosho so abantu ababuye ngobuningi bazozilungiselela ukuthi bavote noma ungavotanga noma ungarejistanga kuthaza ugogo wakho lokhulu wakho ngapha ekhaya ubatshele ukuthi lo nyaka sifuna itshintsho elizweni sikhathele ngalaba abantu laba since 1980 basembusweni kwathi ilizwe selife ngamandla manje akusela nto engcono manje so cela ukuthi abantu next week bazame ukuthi bavotele utshintsho ngiyabonga okukhuluma ngomasinga ngilapha kobulawayo ephumule emadomi
sanibonani bantu abadala besicela kakhulu bakithi ukuthi lo mlayezo wamuzwe bonke abazali bethu enisizalani sekhaya lisho laba basapota izani nisapota kanjani izani kulalilizwe izikolo azikhanyi konke ematabo egwanda ama-photos everywhere akunamanzi akunamithi ezibhedlela alizweni iy'ngane zenu ezifile emazwe kuyanicela bakithi nivote ngotshintsho nivese nibheke bakithi siyanicela ngoba kuze ukuvota bakithi nivote ngobuningi bazo siyahlupheka emazweni akukhanyi siyalicela bakithi izani kiphume sesidubeke kakhulu nasemazweni siyadubeka nabazali bethu bayadubeka ngiyamcela
nonqalo bonani basakazi balana research amat lawas engathi company elimnandi kwakho ibamphamenza ukuthi sathini manje impela ngempela bezo imisebenzi yakho iyazikhampeni yiphi imisebenzi esitshela ngeboss lanele board iboard nga idlulisa lokho akuzisa noma ngaze bebe bedlula phansi kwesihlahla okusalayo kwazo into esidingayo emgqoke bani ma imali ngabulungisisa besitshela ukuthi ilungisise imali alungisise ezibhedle alungisise imigwaqo yilezo zinto eziqhalwe ngabantwana abasezimbabwe bonke ezenza sonke sithole ukuphila okungcono kanye lokusitshela ngebhotele ngani izinto vele singelandlazo omnye wakwasitshela u-Angiweni Sibanda wasitshela ngama-helicopter uthengwa kwama-helicopter singena lapho kuza sizane siziqhubela lezi izinto esizidinga kantizo lezi ungathi khonapho uyampemela lokuthi nje ngabe kuthiwa batshawa nhlolo bethi hhayi sesiboni alizani semalini silungu 1-2-3 silungu sesibhedlungisi kwabonela ukuthi asenzanga kuhle this term ngingasinika sizenza ngcono ngabe kungcono ayikhona ukuthi besitshele ngokuthi kule misebenzi abayenzayo kulani lutho abalwenzayo lapho.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele kuWhatsApp ngenombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, umlilo oqhamuka esihlengeni semelika eseHawaii usubulele abantu abedlula ikhulu, lanxa abahlenga abantu abawelwe ingozi belokhu bependla emloteni okukhangelelwe ukuthi kungaba labanye njalo abafileyo. Iziphathamandla zithi inani lababhubhileyo likhangelelwe ukukhwela kakhulu ngoba umlilo lo utshise indawo enkulu kakhulu njalo abantu abaningi abakazakali ukuthi bangaphi. Umlilo lo uqhamuke esigabeni seMawui ngomgqibelo. Iziphathamandla zithi akulamlilo ongaka osuke walumatha kuminyaka elikhulu esedlule. Sixoxele esizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Tamura Igwekwerere ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Udaba olwenzakale eHawaii nomzana Gandhi ludaba oludanisayo kakhulu ikakhulu nxa sikhangele ukuthi khona kulabantu abambalwa abafileyo besifa betshiswa ngumlilo njalo into enkulu eyenzakeleyo yikuthi kutshe indawo enkulu kakhulu kwatsha lezakhiwo eziningi kwatsha le ndawo zamasiko omdabu weHawaii ebesezikhona okweminyaka leminyaka ezinkulungwane omdabu weHawaii. Le into edanisayo kakhulu ngoba eziningi izinto eziyabe zizonakele lapha azingeke zisaphinda zabiselwa ukuthi zibe khona. Nxa sikhangele ukuthi khona abantu bomhlaba emhlabeni wonke bazokwenzani ngale ndaba, uhulumende iHawaii ingenye yamalokhuzini, ingxenye ye-United States of America. Lokho kusho ukuthi khona nxa kule nto eyenzakeleyo eHawaii, uhulumende we-United States uyangena la kukhona lapha azangenela khona ancedise njengoba kuyisehlakalo esenzakale elizweni. Enye into njalo okumele sikhumbule ukuthi khona eHawaii abantu abalezimali zabo balezindlu balomhlabathi khona le abawuthengayo, yikho ke ingxenye enkulu yeHawaii ilabanikazi abalezimali zabo abangahlali khona eHawaii. Yikho ke nxa singakhanyela nje laba abantu ngabantu abalezimali zabo ukuthi sikhanyelele ukuthi bazoshesha bancedise ekubunjweni lokulungisweni kwelizwe okulempahla yabo engabe ibhubhile ngomlilo lo owenzakele.
Ungathini wena nxa ubona ingozi enje ukuthi nxa ingayenzeka endaweni ezinjengasekhaya, ubona ungani kungatholakala yini usizo abantu bancedakale na nxa ukhangele?
Hayi mnumzana Gandhi, okwekhaya hayi ngomumo okhona kathesi elizweni hayi akukho alukho uncedo esingakhangelela ukuthi khona lungaba khona luvela kuhulumende, ngoba kathesi ingozi ziyenzakala nje ingozi ezingazinkulu njengale esikhangelani layo eHawaii kodwa kukhanya ukuthi khona uhulumende akalawa amalungiselelo ekuthi ancedise ngesikhathi kusenzakala, njalo ancedise labo ababe bevelelwe yile ngozi, njalo abe le ndlela yokunceda lokusiza abantu ngemva sekwenza ke lokho hayi ekhaya ngomumo khona kathi hayi iqiniso sibili ukuthi khona nqa kungenzakala into enkulu njengaleyo hayi kuyabe sokuyi hayi ochileyo ofileyo olahlekelweyo yikho lokho hayi akulanto esingayikhangela kuhulumende ukuthi engangenela akuncede ancede iloba ngubani hayi hayi akukho lokho.
Hello ke ngumnumzana Tamura Igwekwerere isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke yasidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Kodwa ke silazo ezinye indaba ntambama lamhlanje ngo 7:30.